uzabajana namhla sidlodane nenxumalo okuwat 9 esijabugwe entobe sakwamukela kuhlelo nxumalo akusitshele zokuthiwa keqhuba uhlelo lwenu lwe-CCC lokudinga abantu abazalimela kukhetho oluzayo kuqhuba njani khonapho
udaba esiyilo olokuqhuba i-consensus sisalindele ukuthi amabizo avela phezulu mayesehluziwe labo esabakhethayo eyethuli ukuthi sitshele ukuthi esigabeni esinje ozaba ngumembers of parliament engubani esigabeni esinje ozaba ngukhansila webandla esesimele ngubani sesiqedile sesingena kugrawundi
kodwa kukhanya kunjani kuqhubeka njani nxa usikhangela wena ukukhetha abantu liyazikhethela kumbe kuyahlupha
lokhu babudube mina nikubone kuyinto enhle kakhulu ukuthi abantu bezikhethele into abamfunayo ma yikuthi yidonki bayigade yidonki yabo ikhethwe yibo kule ndaba yeprimary indaba yeprimary ilokucikibezela ngoba abanye ababe bekumaprovinsi kukhona umuntu ababe emthanda khona lapho bayamfaka beride kodwa ma abantu bezikhethele personal umuntu abamfunayo kuyinto enhle kakhulu
singathi-ke abaphathi besigaba khonapho ku-CCC kabangeneli yini emgulo khonapho bathi hhayi khethani uzibani lingakhetha uzibani
amatisha asincedisile kakhulu amanesi asincedisile nabosobhuku basincedisile labo bakhetha abantu ababafunayo ngitsho lazo izinduna zikhethile abantu ababafunayo ukuthi hhayi thina sifuna ubani azime asimele engukhansila njengesigaba hhayi thina sifuna ubani njengedistrict asimele ukuba yi-members of parliament
singathi-ke ungatsho sibili ukuthi hhayi khonapho liqhube kuhle
siqhube kuhle sibili kakhulu ngoba okubi babadube ukuthi asifuni ukukhetha abantu abale-corruption yikho sifuna ukuthi sizikhethele abantu abasenhliziyweni zethu singakhetha umuntu ofunwa ngabantu ababili abalezikhundla eziphambili so ibandla le-CCC siyalibonga ukuthi lo nyaka liyenze i-democracy entsha eyokukhetha amakhandidenti nama-MPs ngoba libandla elitsha ibandla likazulu umntwana omutsha ozelweyo okuthiwa yi-CCC
hhayi kwalamhlanje simalapha kusigaba sabatsha besizodanyela inxumalo okhona ngale ku-ward 9 esijabugwe entobe